Amhlanga lo namuhla kwakho mbaka kuhle kube kuyidula tikiri umdlalo wabantwana ibhola lamaphepha ngoba into abayikhulumileyo lapha abaqashi bethu kuyafana nokudlala ngoba bathi bona isikwelede sethu sikaFebruwari bazasibhadala ngo-October 2014 babe sebesithi esikaMarch bazasibhadala ngoJanuwari 2015 babe sebesithi esikaMeyi laso futhi bazasibhadala ngoJanuwari 2015 ngabakhulumi ngamaphepha ethu azabe sekhona ekaJuni, July akathi abakhulumi ngawo lala amanye azaba akhona kushuthi abaseze bayabhadala siyaze sebhadala maybe ngo-July August next year ikho bazaqalisa ukusibhadala khona kasikwazi ukuthi manje besibhadala khona apha sizabe siphila kanjani.
Ye, izisebenzi zikwamukele njani lokho?
Izisebenzi zifuna ukuzwa ngakho, ziyalile vele ukuzwa ngakho lokho. Into esizenzakala ngolwesithathu sesiyahlangana for i-final decision ngoba u-labor officer ubabisele wathi kababuyele bayephuma lento engcono kulale yababuyelayo. So ngabe sihlekile ukuthi besisuthise ngalokho ababe bebuye lakho ngolwesithathu kutho ukuthi sesiza kuya ku-arbitrate.
Ngeviki edluleyo belithe kwakuthiwe liphume logwalo lwe-show cause order lutshengisa ukuthi ye kufanele yini litrake
ugwalo lolu sibe sitsheliwe nje i-labor office ithi yazuza ucingo luvela kuminista ukuthi bemise i-strike but iphepha lakhona lona ngokwalo elitshengisa khonokhu kasikalitholi so sibe sitshela u-labor officer ukuthi kuyabe kungcono ukuthi sikhuluma sole phepha lenalelo silalo ukuze sikwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo ngeqiniso
kodwa kukhanya athembisa yini ukuthi angagelezela kini?
Ye, awugelezela kithi engagelezela ngoba nga ikhansili ilesikwelede sethu. Into esikhona the sesikhangele njalo lesivumelwano esasilazo ukuthi besitshele ukuthi basibhadala nini njalo njalo. Kodwa lokho kokuthi siyaze sebhadala imali zethu next year lokhu hayi, ngithi hayi ngumdlalo wabantwana abakaqalisi.